Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibonge uthanonoka wande ngobesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba? Lingalivuka njani izulukandaba? Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-31 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-MRP lithi kumele kubunjwe idale le-Truth Commission ukuthi liqhube uhlelo lokukhumisana umlotha kulalolo olukhokhelwa zinduna.
Sibona uMnangagwa esekakhulu abantu bakithi, sinanzelela ukuthi uthatha udaba oluyinsinda baphendule kangaka alinike ama-chiefs akhe.
Ukufisela ilanga elihle lokuzalwa kukamnumzana Job Sikhala, inkokheli yebandla lezanu PF, kudala inkulumo.
Lokhu siyazi thina ukuthi akukhulunywanga awufakanga ngenhliziyo yakhe yonke. Siyazi thina ukuthi yikuzama ukuvala abantu abavela kwamanye amazwe amehlo.
UZulu usele khuza umhlola kulandela ukuvezwa kwedaba lokuthi kulontombazana oleminyaka yokuzalwa eyithoba minwemunye 9 ozithweleyo.
Singazi njalo mhlawumbe umntwana maye buzwa engathi ukuthi ubesethandana, kodwa okuyinto engakholakaliyo ngoba akuvumakali ukuthi ungaba lo mntwana oleminyaka emncane kangaka ohamba ecansini isivumelwano nomuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi kumele kubunjwe idale leTruth Commission ukuthi liqhube uhlelo lokukhumisana umlotha kulalolo olukhokhelwa zinduna. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda phawula uhlelo lokukhumisana umlotha olukhokhelwa zinduna. Umkhokheli webandla le-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo utshele uGainer Gumede weStudio 7 ukuthi umongameli Mnangagwa kumele aqale axolise andubana kuqale ukukhumisana umlotha.
Ukuqala i-document leka Emmerson Mnangagwa lezinduna zakhe sithi i-document esiyibone yeyise kakhulu udaba lwe-Gugurahundi we abantu abayedlula 40,000 babulawa e-Midlands le-Matabeleland. Sibona uMnangagwa eyise kakhulu abantu bakithi, sinanzelela ukuthi uthatha udaba oluyinsinda baphendule kangaka alinike ama-chiefs akhe izinduna zakhe athi uyakhokhelwa nguye uFortune Charumbira oyi-president yama-chiefs according to ZANU PF setup. Siyananzelela ukuthi uCharumbira lo Mnangagwa labo bonke abeshoneni, they are what we call ama-direct beneficiaries of iGugurahundi ka-1983 to 1987. Ngalesi sizathu sithi thina ama-chiefs awalayo i-capacity yokubamba udaba lolu ngoba okokuqala iGugurahundi whether uMnangagwa uyathanda kumbeni Tandi. It was politically motivated, and in regard to that, izofuna i-political solution hayi le yakhe ama-traditional leaders. Kanti ngakwelinye icele siyananzelela ukuthi the so-called traditional leaders are partisan to iZANU PF government. Akula ngendlela abayenza khona udaba lolu balubambe ngendlela enhle umphakathi ozasala usuthiseke ngayo. Kanti njalo ngakwelinye icele uthi nxa ekhuluma u-Emmerson Mnangagwa uthi yena abantu abanjengathi bayapolitika ngodaba lweGugurahundi. Okokuqala kasipolitiki ngodaba lweGugurahundi because sikunanzelayo ukuthi iGugurahundi was genocide, njalo yaphepethetwa nguhulumende wakhe uMnangagwa, uhulumende wakhe weZANU PF. Bona yibo abapolitika ngale ndaba, njalo abayikho beqhubeka bepolitika ngayo. Futhi okunye okusenza sinanzelele ukuthi bayapolitika ngayo yikuthi bazokhuluma ngayo kathesi sokulanda ama-elections ka-2023 2023 esibone ngani bazama ukuthi bazigceze kulolu daba bakhanye sibe ngabantu abalungisayo kanti kungalalutho abalulungisayo.
Manje lina njengebandla le-MRP lithi kwenziweni?
Thina njengemthwakazi Republic Party silethi solution esiyikhangeleleyo esesakhuluma sathi thina ngaphandle kokuthi uhulumende wesiZimbabwe asinike i-self-determination yethu sehlukane layo udaba lwegugurawundi akulandlela bona abazolusolva ngayo. Kanti ngakwenye icele futhi siyananzelela ukuthi bayikha phezulu bakhuluma ngokulungisa udaba lwegugurawundi kodwa bengakhulumi ngama-after effects of i-1983 to 1987 gugurawundi lapho esesibona khona iZANU-PF ngemva kokubulala abantu bethu abedlula 40,000 esiqhubeka ishonalayiza imithwakazi yonke. Ma ngisithi imithwakazi yonke ngitsho imidlenzi leMathebeleland kuku-1979 Shona Grand Plan and its review 14-page document ekhuluma ngokuthi bazatheka over kanjani iMathebeleland basibuse kanjani basithathele umhlabathi wethu lakho konke. Kwenye icele thina siyimithwakazi sikulokhu ngesilungu okuthiwa yi-economic genocide eyakhuselelwa yi-physical genocide ka-1983 to 1987 and ngakwelinye icele sifuna International Truth Justice Commission eyiyo ezabheka udaba lombhuqazwe idile lama-perpetrators ngoba okokuqala u-Emmerson Mnangagwa kakavumi le ZANU-PF government yakhe ukuthi they are the perpetrators. They have never acknowledged that.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party obekhuluma ecingweni lo Gaina Gumede Saidi we Studio 7. Umsekeli kamgcinisihlalo webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala osevalelwe ejele okwenyanga ezedlula ezilithumi izolo wenelise iminyaka yokuzalwa engamathumi amahlanu. Ngalokhu ufiselwe inhlanhla lokuphila okude ngabanengi. Kodwa amazwi okumfisela okuhle avele kunkokheli yebandla leZANU-PF ebalisa unobhala wokwethulwa kwezemibiko umnumzana Nick Mangwana icunule abanye abebandla leCCC besithi amazwi la ngawokuphoxa nje engaveli enhliziyweni. Sixoxele isikhulumeli sebandla leCCC kobulawayo umnumzana Swithani Chirowoza.
Umbiko wokufisela umnumzana Job Sikhala ilanga elihle inhlanhla ngelanga lakhe lokuzalwa ufakwe yini ebulenjini yini engifake lowo mbiko maqala. Ngithe namhla ngivula ikhompyutha yami sengibona ke umbiko ovela kuNick Mangwana olilunga leZANU-PF eyisikhulumi sekahulumende weZANU-PF esithi yena ngesilungu happy birthday Job Sikhala. Lokhu siyazi thina ukuthi akukhulunywanga awufakwanga ngenhliziyo yakhe yonke. Siyazi thina ukuthi yikuzama ukuvala abantu abavela kwamanye amazwe amehlo, yikuzama ukufaka esingathi thina i-good image ukuthi yona iZANU-PF ikhanye lilibandle elihle emehlweni alabo bantu abavela kwamanye amazwe. Ngithe mina ngimphendula uNick Mangwana ngimphendula ngabe ngisithi mina into oyenzileyo ayichazi njalo ayihlekisi kufana lokuthi uMnangagwa onguye wayekhokhela amabutho ombhuqazwe onguye wabophisa udabengwa lo lookout Masuku atholakale esithi happy birthday kulookout Mafela Masuku. Lokho vele kuhle kutshengisa ukuthi into yakhona vele yenziwa ngengxenye yenhliziyo hathi ngenhliziyo epheleleyo.
Kodwa akutshengisi na ukuthi ngabantu abafuna ukuthi kube lokuxolelana lokukhulumisana umlotha na nxa ukhangele?
Nxa kade befuna ukuthi kube lokukhulumisana umlotha bekungcono phela ukuthi baqale ngokunanza amalungelo oluntu beqale ngokungahlukuluza unkosikazi kaJob Sikhala. Beqale ngokukhulula yena uJob Sikhala, bemkhipha entolongweni lapha abasebemphose khona, lapha belokhu bemgcinile bengamlethi emthethandaba ukuthi athonisiswe. Nxa kade befuna ukuthi kube lokukhumisana imilotha, bekungcono phela bachiye izenzo zabo ababezenza ngesikhathi ama-comrades evela empini yonkululeko. Siyazi thina ukuthi on lookout masuku lapho dabenga babotsha ama 4 years bengelacala begcinwe phakathi nje yibo nalaba omnangagwa. Namhlanje angikhona ukuthi bengaba abantu asebetshintshile, ngoba phela yimpilo abayaziyo, impilo yomona, impilo yokuba lenhliziyo embi, inhliziyo impilo yokungananzi amalungelo oluntu.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirowotsa, isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. UZulu usele khuza umhlola kulandela ukuvezwa kodaba lokuthi kulontombazana oleminyaka yokuzalwa eyithoba munwemunye 9 ozithweleyo. Iphephandaba le-Sunday News libika ukuba lontombazana odabuka eCholocho ulesiso esilenyanga eziyisithiyagalombili, okutsho ukuthi wazithwala eleminyaka yokuzalwa eyithiyagalombili 8. Leli phephandaba lithi kulomunye njalo ontombazana oleminyaka elithumi lantathu 13 ozithweleyo osesibhedlela seVictoria Falls. Kambe kuyini okwenzakalayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu.
Angibingelele msakazi, ngiphinde ngibingelele kubalaleli. Indaba ezinje ziyethusa ukuthi umntwana oleminyaka nje esishiyagalolunye kuthiwe ungumuntu oselindele ukuthi abelethe omunye umntwana laye ngumntwana. Kuyethusa kakhulu. Into ethusa okudlula konke ukuthi umntwana elele eminyaka elayo sisuke singacabangela ukuthi ngabe sezibandakanya ngokocansi ongaze kumyenza ukuthi agcine sezithwele. So nxa simbona ezithwele kutho ukuthi kuleso sigaba akiso iminyaka le elisishiyagalolunye alayo kuyisimphumela wokuthi ubesezibandakanya nokucansi. Sokuyinto ethusayo kakhulu. Njalo nxa ade ezibandakanya nokucansi, uzibandakanya lobani engumntwana oleminyaka emincane kangaka? Ngoba angiboni ukuthi engabe kuyisivumelwano kuyukuthi uzibandakanye lo muntu abavumeleneyo. Ongenzeka ukuthi umntwana uyabe ehlukunyeziwe ngokucansi wagcina esezithwala. Singazi njalo, mhlawumbe umntwana mayebuzwa engathi ukuthi ubesethandana, kodwa okuyinto engakholakaliyo, ngoba akuvumakali ukuthi ungaba lo mntwana oleminyaka ngangaka ohamba ecansini ngesivumelwano lomuntu. Kuzindaba ezimangalisayo kakhulu. So ngithemba ukuthi mhlawumbe ongayenza abantu bakhululeke ukuthi sazi ukuthi umntwana azazithwala nje uzithwele ukhuleliswe ngubani kanjani ngesivumelwano lobehlukunyezi. Hayi, ngicabanga ukuthi futhi eZimbabwe kuyinto engavumanga, kodwa yethu sayo, ngoba nxa silabantwana abazabele iminyaka emincane kangaka ukuthi sebezithwele kusho ukuthi umntwana engumntwana layo usezoba ngumzali. Akwenzeki ukuthi umntwana eleminyaka engaka abe ngumzali. Asazi
manje ngokubona kwakho kungakukhona yini kwezinye indawo zelizwe lapho okulabantwana abaleminyaka naleyo abazithweleyo kodwa kungaziwa?
Amathuba okuthi kube labantwana abanye kwezinye izigaba zelizwe abazithwalayo bakhululeke ngaleli izinga kuleli leminyaka emlutshwane ngaka mancane kakhulu, msakazi. Yebo, mhlawumbe ngani nxa singaqala lapho kube iminyaka le lithumi lanye kumbe iminyaka elithumi lambili, kodwa iminyaka esithwelegalolunye mncane kakhulu. Okokuthi nxa kungento engenzeka kungaba nzima ukuthi kungazakali, ngoba angiboni umntwana eleminyaka emincane kangaka ekhululekiswa engathiwanga esibhedlela lapho kuzabonakala khona. Mhlawumbe kungenzeka kulawa amasonto esasike sikhulume ngawo okuyikuthi abantwana bakhona noma bekhulelwe kabayiswe ezibhedlela. Mhlawumbe kulawa amasonto ma kungadingisiswa sokungatholakali ukuthi kuyenzeka, ngoba nanku phela kuthi ukuthi akusinto engenzeki, yinto eyenelisekayo ukuthi yenzeke. Yikho sikubona lo mntwana engaka ekhulelwe. Kungenzeka ukuthi kukhona ongabe kufihlakala ikakhulu kulawa amasonto esiwaziya labantwana abangasiwa ezibhedlela ukuthi mhlawumbe bayababelethisa khona ngale emakhaya. Kodwa nje kubhalwe phansi, hhayi, ngicabanga ukuthi kwelakithi leli ekhulele kuyinto yokugcala mpela akuyinto yokugcala ukuthi umntwana akholelwe ngakho sasizwe ukuthi mhlambe laba balaba umtshumi lanye ichumi lambili ichumi lantathu sobabaze kodwa kulokho ukuthi umntwana eleminyaka esichagalo lesekhulele hayi nxa kusenzakala mpela kuyabe kufihliwe singakungazange kuvele kuze kubhalwe phansi.
Lo ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC. Yabo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternethi lezimlive.com lilodaba lokuthi indizamtshina ye-Ethiopia Airlines iqale izolo ukuphapha ifika kobulawayo ivela khonale kwele Ethiopia. Lindizamtshina izafika kane ngeviki kobulawayo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inani labahlukuluzwa ezindlini likhomba ukuba abesilisa besigaba seMathebeleland South yibo abahlukuluzwa kakhulu ezindlini kulabesifazane kulesi sigaba. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Day Studio 7 sanibonani Studio 7 hayi ngeviki nje bengithe kumshelele nganga afika ngasekhaya hayi ufike kwethu ke hayi sibonile into ezizakalayo live hayi simasibanga kahle kodwa ke ngeke sesibalekele kuye ekhaya sizahlala sihambile kuphela ngoba lami nje sengiyipentsheni yazahlala hambi kodwa nje akula bantu abalamanga njengezani izani namanga kuye umuntu ubotshwe ngabotshwanga ulokuzela uzenzele ndebele because befuna ukudiveta in ibhukuloji le eground hayi abantu banzima laba so ke hayi bantu bakithi asibambaneni sibe moya munye ilizwe lethu lizalunga. Thank you very much Studio 7 keep it out njalo sengibona sebelifakele sebefuna ukulifakela okunye okungama-defaulters okwama-journalist okuthi kungabaka-ed kanti abasengabantu bezimbabwe broadcasting corporation sebesiba ngabaka-ed okshem. Thank you
ngibuka njani Studio 7 dalakuthi hayi thina siyavuka hayi siyavuka sesiphilele siba zilinda kunabodwa ngesikhatshana siyajabula ukuba lani nenhliziyo kakhulu sibe lokho hlezi phawula sikhuluma nje ngendaba zakhe seZimbabwe mina ngendlela uhulumende weZimbabwe ayenza ngayo yena le icebo lakhe aliyenzile ukuthi akumele ukuthi sikhulumisane nabantu bona kungahambi kungasebenzi lapha indlela akuyenza ukuxeganisa izakhamizi lezinduna ngoba izakhamizi zilobuhlungu kakhulu ngento ye-ground lenenzwa unangaphethu so yena ma esenza njalo siyakhuluma nesahla lezinduna ikufana lokubophanisa izinjakela lokhatha kuzayo akulunganga ukuthi akusebenzisa abantu ngoba izinduna ngendlela ezizayiphatha ngayo indaba yangkhona ngendlela ukuthi izinduna zonke ezisebunembazo ngezezani kunzima futhi lokuthi bakhulume iqiniso belikhulume njengoba linjalo kwaza khuluma ukuthi bona bafuna ukusayidela umnangabi bengambonisi izizathu ukuthi lapha kumele kubenje kubethu kodwa bona kukhuluma nako uvele uliqini lomnangabi wafuna ukurobha abantu ukuthi ubulala abantu ngendlela ukuthi ena isimo esizibabhala ndaba laso kuba ezake izingane azifundi eZimbabwe ngoba besazi ukuthi i-education ezimbabweni ayikho abantu abababelatshwa eZimbabwe balatshwa bangaphandle kwamazwe bafunda ngaphandle kwamazwe so ike funa ukwenza into ezinjalo ngoba vele hleze kulalelisa abantu abehlukane laye lazi into ebamele zimtshele ukuthi yena kahle lamenye icebo lokuthi ake hambise indaba khe ebantwini ngenye indlela not ukuthi athume bona kulokana kwenza akulunganga ngitshontshwa kulunganga kugcwele ukumenemene wokubulali bakumnangabi.
Studio 7777 bingelele bonke ngathandi chonka hlelo leni lasisa noma sikhala sisihamba sizwakale lapho nalapho ukuthi singangeni njalo sibaningi sibe selule futhi awubanise emfuleni esiphini imali ayishafileji kwa-10 ngiyongikhumana kwangwenya hayi siyazizwa inkulumo ezisana nezikunanosepho ochief chalumbula loyo azi ukuthi-ke ingena njani inkulumo ezifuna esezihamba ziyobonga nopresidenti kanti sezibonisa nazo induna na kumelekile ukuthi zazi ukuthi zivotela liphi qembu na angithi kuyimfihlo yomunye nomunye umuntu ngoba evo kodwa-ke asazi bakwethu ezangakithi awu phansi kulikamzilika zikamthwakazi madoda emandebeleni hayi sithi abanye bethi hayi azi madoda le politiki yangakithi ake sihluzeni sincenge bantu kodwa siyeke nje ukubulalana nokulimazana bakwethu inhle ipolitiki uma kudelwana enye nenye iphathi ikwazi ukungena nayo idinge abasekeli nabalandeli awu ngibonge nami ngingcope
linjani isijosi nabalali khethwekusehaborontwaya thandi phawula enkulu yalo udawujavulani sibanda ohamba sa abantwana umhlaba amasteni abantu bezi labantwana labalandi bayo abafuni angikwazi wayo ujabulani usebenzisa the same strategy esikakashu khathesi bangaki abanazo tendi abaziphiwa ngukasukhathi campaign okokuqala umthetho vele bayakwazi ukuthi ezimbabwe ungaphiwa ileni ungahlala 2 years ungakwanisanga ukudivelophi iyathathwa futhi imithetho yangona zimra will go after those kuthathelwe bayazana laba abantu lapha nje kuvalwa abantwana amehlo uzathi wena mntwana wena uyi-youth awula msebenzi awukwanisi khona ukwenza usathengelwa iroloni ngabazali bakho isitendi leso uzakwanisa lona isaka lesameni so kumele likunanzelele ukuthi kati why if izanu p f ikwanisa ukukwenza lokhu kulinika amasteni why short for elections kulapho lwaphiwa khona lawo amasteni kati lina lingabantu bezanu lingabalandeli bezanu ezeni inkinga ziqala sekuzaba lukhethwe inbithini lapha kalela maprop izitendi lezo nxa zivele zikwanisa ukuthi liziphiwe zazisali okokugcina izanu p f ayila umhlaba ngowesteti likwazi nje khonokho ukuthi ujabulani uyakhampena ngisemsebenzi endisebenzisani
siyabonga uvisane okuhle kangaka sibonga le jaka elithumele kulaba kade kwi-news ilink yokuthi kazi siyafika ukuphathisana esikunyisayo kudinga ukuhlala kusedlidlisa noma sihlangana ngomonakalo bantu izulu siyakodwa heyi leli zulu eselisidalo sesaba lalo kule minyaka seliyingozi hhayi kugcina sulesaba siyalifuna okumangalisayo siqa liqala ukunaso zuvayo lutshaya ugcina uchumo hayi kuyezwakala siyaundebele lo sensusi
morning okay bengicela ukuye ngikhulume lo Felix Magayela Mafa lo ubaba lo ngephathi yakhe kukhanya abanastrategy esabo sokulunga babhizi ngokuthi izanu sifake osokwati base-political strategy laba yindlela abalungisa ngayo iphathi lina stop focusing on ama-strategies lenze awena ama-strategies to counter that yekelani utshona libangela abantu umsetisabantu thina sihlale emakhaya we're used to that we know what they're doing we know where we are going lina likakhanya njengama-leaders sengiphonge wethu kukasengihlatazeka siyani lina likhanya lihamba behind izanu kanti ehlulwa yini lihambe phambi kwezi ehlulwa yini ukuthi lenze awena ama-strategy kulokuthi letisabantu njengoba kuthiwa abantu emantopho batshayo lina lenzani ngakhonokho libhizi noko esithi ama-reforms akula ama-reforms umuntu obusayo angawenza please lina yenzani awena ama-reforms azakhawunta wona and then bese mbuya kulaba abantu bematopho labensiz abadela izanu ngokuthi batshaywe liyizithutha kahle xa liyavotela ukuthi latshaywa bese livotela into lingayifuni abakalitshayi coming this coming election kodwa bezaligiga sebeboni lingamagwala kanti indoda ingakutshaya daily umfazi ungenza izinto ongafuni ukuzenza ngenxa yokuthi uyatshaya and then I want to come again to lo ukuthi senze i-family meeting labogawule what type of family meeting uyi-family kagawule wena ugawule those who are in prison they are in basejele yezanu benza the right thing for their party yekela ukuthi usifake uthi i-family labogawule aso family yezanu yenzani izinto ngendlu especially wena sisi mafa magalela basibani uthiwa mfelix magalela mafa yenzani into eziqondileyo shiyane nokuxotshana nezanu izanu vele is-far ahead of
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukweze Melika, ikomiti yecubungula umvukela wanyake ngedalele The House ithi isithole ubufakazi bencwadi zama-email obukhomba ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump wayefuna ukugenqula impumela yokhetho ngokusebenzisa imithethwandaba. Ikomiti le ibikwa yathola ama-email ayi-9-8 kambe uTrump uzaphunyuka na kulolu daba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Udaba lukaTrump luyaqhubeka njengoba ngike ngatsho ngaphambi bona ngathi ngalesikhathi hhayi bamgombolozi kungenzakala ukuthi aphunyuke kodwa ngibona ngathi bamgombolozi ngingazi after midterm le November ukuthi ozangena abambe khongubani kodwa kungaba ngumnyama ukuthi ama-Democrat abuyele laphana abe e-controller i-Senate le-Kong hhayi bazamgombolozela sibi ngibona lapha kuza kuyakhanya ukuthi formash ayitshonile kumbe ithethi ngalo e-White House umem ayikho yonke lapha umafayile laba be-National Archive bayakwazi babona khonaphana ayikho yonke manje kathesi kungenzakala ukuthi angabe siwayifihlale eyayisele imonologa ngoba wayengakholwa ukuthi bangamhlasela bayethatha kodwa-ke ngaphandle kokuthi nxabele intel ikhona na yaba bangamhlase ngibona ngathi akusekho okwehlulayo ukuba babuyele bayethatha leyo mfomation abayazi lapha ekhona yikho engubonayo khona.
Umbuzo wami wokugcina, ubona ungani uTrump engangena njalo kukhetho ulakho yini ukunqoba umongameli Joe Biden ngokubona kwakho?
Hayi, ngiyambuzwa lokho sibili ukuthi nxa kuyikuthi engabuyela from ancintshise ukhetho angamudla iBiden kodwa-ke ngibona ngathi kuzaba kulokudabukana kweli ngoba ekuncintisaneni kwabo khonapho bezazi baTrump esala kwakuseduze lakuseduze kabeletheleni ukudabukana kweli kwako ngingazi ukuthi ama-Republican amanye asekubonile into likaTrump aliyona e-right ukugcina umbuso lo okuthiwa yidemo nxa kuyikuthi sebedabukene bona ama-Republican ngayo yona leyo hhayi angeke amuthi ngoba laba abatshotshozelayo laba abahamba loTrump lo bezenzo ngaba abaningi asibo bantu abaningi phela ona siyomajority yabantu base-America nxa abantu be-America abayimajority belungwe babone kuyini okululeyo kasozawini uTrump ngibona ngathi lapho kule strength khonaphonapho ukuthi laba abahamba loTrump uhlanya bakhe lobo ubutshantshaza kwakhe lobo baluthwana kulalabo abahleli phansi bekhangele ilizwe liyi-democracy kuyini okumele kwenzakale lakho futhi bekufanele ukuthi iya kukhetho laphana lolo luka-2024 uBiden nokubona wami bekungamlangithangiphana bekufanele ukuthi ngabe kungena omunye omutsha ongapha ngaphana kuma-dem ngoba yena usekhulile kuhle mani ukuthi abantu nxa sebebadala bayele laba abancinyane emazweni wonke khona le Afrika kuyafanana ukuthi abantu bayachiya nxa umuntu ese-70-75 kulile sokulungile susebenzile kaxa kunye kuseyikho khona lokho.
Alo-ke ngumnumzana Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Texas ngapha kwele Melika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-MRP lithi kumele kubunjwe idale le-Truth Commission ukuthi liqhube uhlelo lokukhumisana umlotha, hathi lolu hlelo olukhona kathesi olukhokhelwa zinduna. Ukufisela ilanga elihle lokuzalwa kukamnumzana Job Sikhala okwenziwe inkokheli yebandla le-ZANU-PF kudale inkulumo. UZulu usele ekhuza umhlola kulandela ukuvezwa kwedaba lokuthi kulontombazana oleminyaka yokuzalwa 9 ozithweleyo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa zikhona ezika-7 kusihlwa.